Ka disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 23 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni sekuseni namuhla.
Ngikhuluma kanje mina esigabeni engisikhokheli khona. Bathi mekubanika ngo-October 2019, November, December bazala bengelakhudla.
Lanxa uhulumende esithi akulamuntu ozalamba lonyaka, uZulu wedede uthi indlala imthwalise nzima.
Bazondele ukuthi kungani kube labantu abaningi abafike emhlanganweni njalo besethesa ummeli wedale lephalamende owesibare amacala angazwakaliyo.
Umeli wembare edale lephalamende engowe-MDC umnumzana Stamen Chamisa uthi uhlaselwe ngabasekeli bezanu-PF kade behlome ngempempa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi akulamuntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba ezaphathisa bonke abalambayo, ezinye izakhamizi enyakatho yamaNdebeleni zithi sezilenyanga ezine zingatholi amabele kugatsha lwe-social welfare. Lokhu sokubangele ukuthi labantwana besikolo kwezinye indawo beqale bethengisa izithelo zeganga ukuze bethole imali yokuthenga ukudla bese besiya esikolo. Ukhansila wedete umnumzana Stanley Torima uthi asebekhulile yibo abahlaselwe indlala kakhulu.
I-Department of Social Welfare ukhuluma iqiniso, bayaphuza ukunika abadala ukudla. Ngikhuluma kanje mina esigabeni engisikhokheli khona. Bathi mekubanika ngo-October 2019, November, December bazala bengelakhudla, bayadlala belambile. Khathesi bayabuya everyday abadala bebuza kansela ukudla thina sesilambile siyenze kanjani. Indlela abaphathisa ngayo singathi ngesikhiwa they are not consistent. Though sometimes bayakwanisa ukufika about 3 months abantu bengakatholi ukudla. And ukudla okwesitshwala uyakwazi lapha eZimbabwe ukudla isitshwala, that's the staple food. And ngathi athole ukudla after 3 or 4 months kuyabe kungasarayithanga.
Ezikolo ke kuhamba njani? Bayalamba yini abantwana?
Ezikolo nawo bayanikezwa ukudla khonoko umumbu, but khathesi izikolo zivulwa. Ngake ngafika esikolo ngathola abanye abantwana befika esikolo ngama-10 ekuseni, abantwana sekumele behambe ku-break. Ngabuze ukuthi isizathu kwakuyini. Abantwana abatshela ukuthi ano sikale sahamba sayethengisa inengo esitimeleni. Kuya kungasarayithanga, it will be growth abuse. Nga abantwana besikolo primary going kids ngase behamba ukuyothengisa okuthengiswayo ukuthi bezuze ukudla indawo ezesitimeleni kumbe kuma-shopping centers, kuya kungasarayithanga.
Wena umumo emasimini ke unjani?
Abantu bayabelimile but iproblem yayenzakala ngeyokuthi kwatsha, izulu laphuza ukubuya. So abantu bathi sokutshile lokuyana kade bekuhlanyelile baphinda futhi nengomo. Kuluma kanje kuphumile lokho akuthi maye bakufaka phansi, kuyakhula sibili kusesemanzi phansi. But hayi, umumo weZimbabwe sofuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye kungasakangeleki ukuthi lowo uphuma enjini kabani, but sibambane njengesizwe silungise lapho kumele ukuthi kulungise kona because izinto azimanga shapu. Ema-shops izinto ziyadura, ifees ukuthi ibe lokho lapho kade ikhona last year akusayenelisi ukuthi indleko zesikolo zihambe zihle kuhle. Abaphathi bezikolo bengathi ama-fees kakhwele lapho abadala abasebenzi abalazo izimali. Sokunzima kakhulu, sokunzima kakhulu okokuthi i-government or ilizwe leZimbabwe kumele ukuthi abantu basebenzele ndawonye, bafake amakhanda ndawonye because akhula into e-right. Ku-education izinto azimanga kuhle, ubuye ku-other things ukuthi ufuna ukuthi uhambe even esikoleni zangkhona amathicha amaningi sebalekile abanye sebefundisa eBotswana abanye sebefundisa samwe lapho banikwa khona imali so akula into ongayitho into elizweni ukuthi lapha yikho okurayit kibe nganika another officer to help one other officer who is working by herself that lady it was like skate ahlala laye kukansi uyazitshele izizathu zokuthi i-reason why bephuze ukuhorisa ngeyokuthi usebenza eyedwa but I'm saying uhulumende yena nxa esiyi-adressa uyasi-adressa asitshela ukuthi akula muntu uza kufa le njani but time sebephuza ukunika ukudla kwangkhona
umnumzana Stanley Torima ngukansila wedethe njalo ngowebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7. Ibandla le-MDC lithi umeli walo wembare edale lephalamende umnumzana Stamen Chamisa uhlaselwe ngabasakhulayo bezanu-PF abakade behlome ngembemba lezigodo izolo. Abasakhulayo laba babikwa behlasele lozulu wembare emahlayana. Isehlakalo lesi siza ngemva komhlangano oqhutshelwe embare ngomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngolwesibili lapho aveze khona ukuthi ibandla lakhe lizaqinisa uhlelo lokutshengisela lisola uhulumende lonyaka. Ustamen Chamisa ulobe enkundleni ye-Twitter ukuthi ucetshe enkambeni yamatapi lapho athi ubesegonjolozelwe khona ngabasakhulayo bezanu-PF laba. Kodwa iziphathamandla zezanu-PF ziya kulandula ukuthi yizo ezenze isehlakalo lesi. I-MDC ithi uChamisa ube emapholiseni ukuyadingisisa phezu kodaba lwamalunga aleli bandla abotshwe izolo ekuseni lingxabangxoza ingakaqalisi. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sipanda usole kakhulu isehlakalo lesi.
Lokhu bekhona embare besithi badinga ummeli wedale lephalamente wakuleyo ndawo bazondele ukuthi kungani kube labantu abaningi abafike emhlanganweni njalo besethesa ummeli wedale lephalamente owembare amacala angazwakaliyo angekho emthethweni njalo kuyazi ukuthi xa kuyuthi umuntu becala phela icala liyafika emapholiseni kakusuka kuthunyelwe amashugu yezanu-PF
kodwa eminye imbiko ithi abantu bebenga baninga ngakho kulowo mhlanga
ye impilo le ngabe sitho njalo ngendaba yokuthi izandu izama ukuthi ukhanye ngani bekulomhlangano upresident Chamisa awubizileyo wabiza abantu kukanti sikwaziye ukuthi upresident uthena ngilombiko emfuna ukupha ilizwe ngalokho ngizangisendaweni enje ofuna ukubuya kabuye akekho lomunye umuntu omemiwe ukuthi abuye emhlanganweni president abantu bonke ekade bekhona ngabantu abasuke ku-constituency yembare njalo i-MDC kayisilo bandlelani le ukubiza abantu kumbe lithola abantu ngamaphasini balethe emhlanganweni konke khonokho kungekho abantu baziyele ukuzokuzwa umbiko ka-president okade wona umbiko obunyuswe kuphela iy'ntathelo zindaba lezinye izihlonitshwa ezikhona kwale harara
sikhuluma kanje ungaphi ummeli wembare
uhonorable Chamisa ulondolezekile lapha khona njalo siyazi ukuthi kuzabazima ukuthi kube lokuthi abantu bamthole
lilobufakazi bani bokuthi ngamalunga ibandla lezanu-PF
esilobufakazi ngoba sitsho ngamanje njalo indaba yokuthi amapholisa kagijimanga kangako siyazi ukuthi zanukayeluthi ukuthumela abantu abathela izikhali kathiyelwa ngabantu abathela izikhali ukuthi bagijime balwisanise lalaba abafuna ukwenza imisindo kutshengisa ukuthi abantu laba banobudlelwane lezanu-p f kumbe lohulumende njalo amapholisa asitshele ukuthi zangabambi labo abenza ukuga
solubikiwe yini lolu daba njalo bathini ngalo
ye udaba lolu lubikiwe ngempela njalo bona abantu laba benza isinda bafuna ukwenza ukuganga bafike lasemapoliseni ngokwabo ngakho lo ngasadingekele ukuthi sithi amapolisa akusenga ofalaphange agombozele abantu laba babophe ngoba abantu labo abangamashuriti bafikile epolice station
bese yakwenzani
bese sithi badinga umeli wedala parliament honorable Thamisa
ube khona emapoliseni
hayi ngeke sibe sathe lokho ke phela ngoba sathi simthengisile kulabo abafuna ukumhlukumeza nokumlimaza
akulabantu abalimele
okwamanje siyazi ukuthi kulimale izimpahla sikatholi umbiko wokuthi kulabantu abalimeleyo kodwa uhlangothi lwe-MDC olo welfare department luzasinika umbiko singakayelaya namhlanje nxa kusuke kwabakhona okunye ukulimala ebantwini
yiziphi izigaba zempare ezithinteke kakhulu
Mbare National njalo nasepolice station lapha kade epolice station yasembare matapi sibona kube lo msindo omkhulu kakhulu njalo abantu abahamba ngezimoto mbare yonke nje ibili ingahlalisekanga kahle kodwa ngiyazi ukuthi usangothi lwethu ole MDC youth league toluphe umbiko solusazisile thina ukuthi hayi ngonxa amapolice engafikanga angena esikhundleni enza umsebenzi wawo bazathatha amaqhinga okuthi bavimbele ukulinyazwa kwamalunga ebandla le-MDC
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa
kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe
ekhasi ubini njengokudla mayi babo abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathaweni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani
lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo we-studio 7
Iziphepheli zeZimbabwe ezasala enkambeni yeDukhwe kweleBotswana zilokhe zingakabuyiselwa ekhaya. Ezinye zazo zibuyiselwe eZimbabwe enyangeni ezisanda kwedlula. Kodwa kulembiko ethi leBotswana galisela mali yokuqhuba lumsebenzi. Kubika intatheli zindaba yethu uMathini Ngwenya.
Kulandela ukuphindela ekhaya kwequla lakuqala liphose lifike ikhulu lenxenye lesiphepheli abanye lokhe behlezi enkambeni yeDukhwe engaphandle kwedolobha leFrancistown. Iqula lakugcina labezimapa abadinga ubuphepheli kweleBotswana bekumele liphindele uqeleni ukazi bandlela kodwa sekuthule. Ezinye iziphepheli esikhulumele Studio 7 zidakula ncazelo ukuthi kungani sekuthule kangaka kodwa bazwe amahungahunga okuthi akula mali yokubabuyisela ekhaya. Umamzana Bheyimpilo weza uthi awukaphumi umbiko cacayo phezu kokuphuza kwehlelo lokubuyisela isiphepheli emuva.
Latest bekuthiwa i-first group izahamba Thursday. Manje ngizala namhla abantu bangani bethi lokutshintshatshintsha amadethi awukaqondakali. So angikwazi ukuthi iqiniso lakhona yiliphi.
Iziphepheli eziningi sezibhalise ukubuyela ekhaya noma nje iningi libikwa lisenza lokho ngesidensi esikhulu besithi isimo ezimabhasi sikalungeli ukuthi baphindele. Iningi labalekela kweleBotswana ulandela ukhetho lokudinga umongameli eZimbabwe lolo dlakela ngo-2008 lapho okwabulawa ikakhulu abasekela ebandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change, MDC. Uhulumende weBotswana kanye labohlangothi olubona enhlanganisweni ye-United Nations High Commission on Refugees bathi uhlelo lokubuyisela isiphepheli eZimbabwe lokho luqhubeka kodwa kungaphiwa isizathu. Ukuma kohlelo lolu besokubone abantwana bephuza ukusungula ithemu elitsha esikolo ngoba bebemiswe kupheleni komnyaka ukuthi balungiselele ukuphindela ekhaya. Esinye isiphepheli esingafisanga uqanjwa ngegama sithi bayabonga ukuthi abantwana baphindele emakilasini.
Esikubongelayo ikuthi abantwana sibevunyelwe ukuthi bephindele esikolo ngoba kade behlezi bengenzi lutho. Kulandela ukuthi kuphuze ukuthi thina nje isiphepheli sibiselwe ekhaya.
Kodwa kulokhe kulovalo lokuthi abantwana abasoke benelise uqeda ithemu bezabe bakhitshwe njalo esikolo uma uhlelo lokubuyisela isiphepheli solusungula. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana bathi amazwe amabili kanye le-UNHCR ngabe bayakhulumisana ikakhulu phezu kodaba lwabantwana abangena isikolo. kwawulezi phepheli zezimbabwe ezifika phosa amakhulu ayisikhombisa i-688 enkampeni yeduki kodwa khathesi sekusele ezingaphezu kwamakhulu amabili. Isiphepheli ezilihlekana ziyalwa kubuyela ekhaya. Sesicela ukuthi zihlale eBotswana kumbe zihanjiswe kwamanye amazwe, zesaba ukukhahlanyezwa uma zingaphindela ekhaya. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uza kwethula i-$10 ebambeneyo, i-$20 kanye le-$50 kusikhatshana esilandelayo. Iphephandaba leHerald lona lithi unkosikazi Grace Mkabe labanye abagoqela umnumzana Philip Chiyangwa lomnumzana Ignatius Chombo balakho ukubotshwa phezu kwamacala enkohlakalo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarbanani ku Studio 7 basakazi labalaleli, bengicela lingishayele ingoma ethi yona amahosana eculwa insimbi zeJwane. Ngithanda ukubabonga kakhulu, imnandi ingoma yabo. Sibulwa i-government yethu yaseZimbabwe elokhetho. Kuyo ulane South Africa okungakhethwa khona ukuthi uyini, ushona uyini, umZulu yini. Bebezothola something manje ngoba thina ngapha kumthwakaza kula muntu osibhekayo. Abaculi bakithi bayacula mpela kodwa-ke abatholi lutho oluvela ku-government. Kusiya ngami. Bekufanele ukuthi i-government ibanikeze something ngoba imnandi kakhulu ingoma yabo. Ngiyabonga. Lijari basakazi nabalaleli abahla be-Studio 7 kudawana zonke, ngiyalibikelela womnyaka lo wobutsha esawungena nzima kabuhlungu kangaka phakathi kwelizwe elibuhlungu elilobuhlungu obungaka. Asazi ukuthi kuyaphetha ngani bakithi. Siyacela ukuthi yena ubaba uChabisa akasizwele bakithi, bahlale phansi bangenele bakithi. Sisebunzimeni abantwana ezikolo, izikolo ziyakhweza njalo nje i-school fees. Sesiswele asisebenzi, obaba baphila ngokukorokoza. Nakho isikorokoza laso sesingenela imimoya sokubiswa ukuthi bakorokoze ngendlela abadinga ngayo imali. Sizakuya ngaphila izwe lingelamali linje. Ngiyabonga ngikusikusboqo.
Njani basakazi be-Studio 7 yalibingelela. Ngizithi njani impilo mbingelela bonke basakazi labalaleli. Hayi, mina into lenziwa ngamatisha ngiyisoli. Yona i-government kayilungise imali elizwe ukuthi lawo amatisha nxa yisebenza laba ngabantu abalemuli zabo. Akho nto, akula muntu ongasebenzela ukukholisa kuphele xa usebenza. Xa usebenza usebenzela impilo yakho yakusasa nokusapota imuli wakho. So into yenziwa ngamatisha lamanensi awasoli. I-government yayidiyehle kakhulu. Labantwana sebethwele nzima basafundi. IZimbabwe zaba yini kusasa? Sesiyinhlekisa kwabanye amazwe ngenxa yeZANU PF ehlele ukubusa ilizwe layo kahle. Hayi, namthembo selami. Ibizwe langu Mgcini Dladla, ngisukela uPane eMzola eK4.
Siyabonga abalaleli be-Studio 7. Okhulumayo ngokwesilathi Ncube ngisekhezi uWard 14. Into nje ehlupha kakhulu esizobuhlungu ukuthi nalokho kudla ukuthiwa sincedisa ngakho singabantu siyizakhamizi ngenxa yendlala ekhona, sihlangana nokuthi namabele la esiwaholisa ngohulumende asiwanika i-welfare abuya amasaka akhona esezijumbajumbe botshiwe ukuthi lapha adlula khona ayavulwa achutshwe bese yadluliselwa ebantini. Kubuye kube nemali ezikhitshwayo ezingangama-$13. Ogogo ngikhuluma nsezinje, abanye amasaka abo asikabanika bakabathathe ngokuthi leyo mali i-$13 kabalayo abakayitholi. So indaba ebusunga kakhulu indlala esibhekane nayo ezindaweni esikizo ngoba ogogo abanye bakhulile mpela $13 akusento elula kuyo ukuthi ayithole ngokuba nje sikhuluma so amasaka okunye uma usithathele ekugcineni uthole ukuthi ugogo okhulile ngesethathe ekugcineni uluphele kala mali esesiyathatha ekugcineni eseyitholile leyo mali isake liyabe selisele sokuyisijumbane ngesokungama-5 litre amathathu bakithi kuhlungu kakhulu esihlangana lakho asikwazi uhulumente ngenza njani ukuba ayenelisi ukuthi le old age le ayikhangele ingabe yakhithiswa mali kube nguye okhipha lapho ufika khona imali khiphele abantu abadala lapho phele ukuthi thina esisasengane sisabashanyana siyenelise ukuthi singayidinga leyo mali kube yithi esikhiphayo asazi-ke ukuthi kuzalungisa nini konke lokhu ngoba izinto ezihluphayo kakhulu esihlangana nazo kube sekuya kuthi ihlanganise njenge-orap nayo sibe sanikwa kwathiwa kuyaholiswa abantu abanye kubuye kunamakhadi amafoni amabizi engekho kurejista abanye amabizi ekhona kurejista amakhadi amafoni engekho wakuthi uswayini so ukudla kwakhona ngikhuluma kugcinisiwe lamanje asikakuniki ukuthi kuzanikwa nini abantu asikabi kwazi lobuzima obukhulu kakhulu abantu sebechitsha besiyatshona belindile ukuthi bazanikwa kodwa-ke into yakhona ayikalungiseni ukuthi ukuthi konke indawo isile corruption yakuke lapho ongela corruption ama idona yayithe yona iyanikeza imali ngomuntu ngomuntu kwasekulungiswa amakhadi but laba kasebethethe leyo mali bathenga lokho kutsha kade sukuthi kufike ebantwini sokuzima amakhadi asaqedakali amavizo asatholakali kuyikuthi kutshengisa konke ukuthi kusela kulanto yakhona elizweni lapho elungileyo ngelasandla sokusela siyabonga.
Linjani balaleli beStudio 7? Ya siyabona abantwana bayatshengisela labani into enhle kakhulu. Sibonga umbalisi wabagqobayo kuloluya qanqalazo lwabo. Siyacela kakhulu ukuthi wonke umuntu ephakame abonise legovernment ukuthi ayisikho lokhu njengamahlabezulu esikuphilela kulo mhlaba. Ukuhlukunyezwa konke lokho esikwenziwayo ayisikho. So sicela bonke abantu bephakame bebonise. Wonke umntwana laye aphakame ngoba ikusasa leli lize leli libulawayo. Ikusasa nje yabo asinye yethu. Thina sesiyehlulekile. Sebesibulele basiqeda du. Siyabonga khona lapho.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, nxa ufuna ukusithumela owakho umbiko, thumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amaqembu amabili abahlamuki abalwela ukwehlukaniswa kwelizwe leCameroon avikwa elwisene wodwa kwava amasotsha awo ayisithupha. Amapolisa akwele-Lebanon alwisane labantu ekade betshengisela kulelo lizwe ngesikhathi kubunjwa uhulumende omutsha izolo. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqhubekele phambili eCongress izolo. Abatshutshisa lolu daba bechasisa ukuthi kungani besithi uTrump wephula umthetho. Ibandla eliphikisayo elama-Democrats likhokhelwa ngumnumzana Adam Schiff kulolu daba lithi uTrump wasebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo njalo bathi wazama ukuvimba idale leCongress ukuphenya amacala akhe. Kodwa amagqwetha kaTrump kanye labebandla lakhe lama-Republicans baya kulandula lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mtombeni ukuhlaziya lolu daba.
Ngibona ngathi kuyaphela ngokufanayo ukuthi akabasoze bamsuse laphana ngoba engikubonayo ngathi nje kuvikelana kwama-political parties la. ukuthi khona bangathi bayesaba ukuthi bangamkhupha laphana kuzaba ku-record ukuthi president wama-Republicans wa-impeacher wazosuswa esihlalweni. So mbona ngathi bavikela khonoko kuphela uma belokhu bekhonaphana. Kodwa-ke icala lingathi liyakhanya ukuthi likhona egcekeni.
Siyabona kungani kulokhu kuvela obunye ubufakazi. Bunganceda yini asithi kuvele obukhali sibili ubufakazi obokuthi ama-Republicans lawo akubone ngenye indlela? Ubona ngani kungaguqula ingqondo zabo yini?
Hayi, kangiboni. Ngalesi sikhathi kangiboni ukuthi zingaguquka, ngoba okukhona kungathi sebegebhile amagodi, bangene emagodini abo bema khonapho. Kangiboni ukuthi bangaguquka khonaphela. Ngibona ngathi baza iningi labo lizakuma laye upresident.
Manje njengoba ukhetho lusiba khona kunyanga ezimbalwa ezilandelayo, khonoko okwenzakalayo kungabangela na ukuthi umnumzana Trump anqobe kukhetho kumbe anqotshwe?
Ngibona ngathi uzanqoba, uyabuyela futhi ngendlela yokuthi sesuka lapha uyabe sesebenzisa khonoko ukuhlabela. Ngo undoda okwazi ukuhlabela ngento yakhona kakhulu, uyabe sesuka lapha esehlabela kakhulu. Sengitshakala ukuthi ha, mina vele babesithi ngilokhu, angisikho mina ngilokho. Then abantu bazathatheka njalo bakuye bambuyisele. Mina ngokubona kwami mbona ngathi kunjalo.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseTexas. So kuyisikhathi sokubala imbiko elisithumela yona kuFacebook kulo Lindsay Hamon uthi wena litshona njani msakazi. Kusekuseni ngapha Hamon, so ngathi livuka njani, kanti lokulala asikalali. Danisa Blessing Dube uthi wena sawubona msakazi, mina ngifuna ukuphawula ngabalandeli be-MDC Chamisa. Abayeke ukusitshela ngendaba yokuthi bafuna kwenziwe intando yabo, why thina abakakhuphe singaphaphi? Nesisa Dube uthi wena morning msakazi, kuzoba lo Danisa Blessing Dube lawo uthi sibonga msakazi weStudio 7 na ngokusibikela izindaba. Precious Nyembezi Masuku utwena morning msakazi, izanu isebenzisa amandla ayo ngobuchapha, kambe shiwa uma amaqembu aphikisayo angavunyelwa ukuba lezwi lokusola kuzoba ilizwe elinjani? Shame on them abazinuke amakhwapha laba babulali. Virginia Macebo twena morning Nkomo, sonke Khumalo SK twena morning maZimbabwe amahle. Kuzoba lobani ke Sibusiso Ndlovu utwena linjani msakazi, mina ngicela ubaba uGawule ake aphiwe ikhefu, sikhathele ngaye. Akanayo indlela ebheke phambili, isikhonzi sezanu ngcono livele libeze icho libeze icho nangazi ukuthi lapho mlaleli. Thabisani Ncube uthwena morning ekhaya, kuzoba lobani Isapeli Ndlovu uthwena salibonani bakwethu, unjani msakazi? Hayi, siyavuka Ndlovu. Uyaphinda lapho Hamon uthi Ntunga ngise New Orleans, ayikho ngisithi litshonile. Okay, ngiyakuzwa Hamon, siyabonga, sile tembo philile khona ngapho eNew Orleans. Liphila kanjani kulelizwe, liphila nababulali, liphila kanjani kulendawo, liphila nabahlukumezi. Bheka inkosi Ngwenya uhlabela kamnandi uthi niphila njani nababulali. ukuze qhiba izosuku ezekuseni isikhangele ebezihamba phambili. Lanxa uhulumende esithi akula muntu ozalamba lonyaka, uZulu wetete uthi indlala imthwalise nzima. Umeli wembare edalele parlamente engu-MDC umnumzana Stamen Chamisa uqashile ngemva kokuhlaselwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF ekade behlome ngembemba. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-6:00. Olivalelisayo ngutungamilinkomo. Itshone kuhle.